soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaziku 1 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo esolwe ngabanene.
They charge is more than the high value cars. What is in the money? Do you want to press the money as the change in the money? Kabaka Tavani and Jalo.
Ivan Dalesis, Liti, Ulusu budget, Lolo, Alusso, Lututugi say, Impilo Gazu.
Right now, abantu bethu bezimaphizulu kalini kulezi nkinga mayelana nendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele likhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe loku addressa ke.
Izakhamizi zegulati esiqintini sematobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi abomakhale khukhwini.
Kakula foni ngoba sigulela sinjani sikumele sihle entabeni ebusuku pati kobusuku simuntu abantu samthathaphi uuakula asinyoko ezizapha imamba zoda ba amaphimbambazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo esolwe ngabanengi. Uncube uthe ukukhweza imithelo yabathiwa balemali enengi akwenzileyo kuzabangela ukuba uhulumende athole imali yokwakha imigwaqo lezinye inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu. Uncube uvume ukuthi nxa izulu lingananga kuhle njengalokho kuthiwa ngabezomkhathi impilo kaZulu iza kuba lukhuni. Ake sizwe uNcube exoxa lentatheli zindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu izolo eseHarare ngemva kokwethula ibudget yakhe edalele eParliamente.
Kumele khona iyavela ngayo kayivele khonapho kulaba abangcono kulabanye amanye amatheksi aliwafakileyo kulaba abantu asingathi bale mali angani bale mali mbijana yiwat
like wealth tax injalo yise charge is motor lezi ezima high value cars motor ezinkulu sithibona hayi njengoba abantu khona abanikazi betshengisile ukuthi balezi mali kabanceda abanye njalo babhadale okuthe thuthu ukuthi sithathe ise charge lena sifake kwezinye indawo.
Lo-ke ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Lokhe sikudaba lunye ibandla le-CCC lithi uluhlu lwe-budget lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Leli bandla lithi lizethula ngokujulileyo lamuhla imbono yalo nge-budget le. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu yesiza addressa ke imidiya mayelana ke le budget ephume namhlanje to give our response a comprehensive. Sikhuluma ngalokho esibesikukhangelela ukubana kuphume ku budget njalo lolokho sibona ngani kufanele kulungiswe okuhlanganisela ungakhangela indaba ye overtaxation. IZimbabwe kathesi is one of the overtaxed countries phezu kwe 2% tax. Umthuli Ncube the Minister of Finance use propose njalo ubana kube le wealth tax le ezabe ithatha imali kubantu bonke ke aba ona izindlu esinto esibona ngani ke iyinkinga. Ungakhangela indaba kokufinisa kwentengo kwemali zoku-apply ama passport le mali ke kuma target imoto encane yayibhadala $2 ku target kathesi ke sofanele ibhadale $5 so that review which is more than 150% iyinkinga ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi iZimbabwe kathe si-centralize into eziningi zitholakala eHarare so ungafuna ukusuka eGwanda nje usiyafika eHarare kufanele ube le budget yama-target $30. So konke lokhu ke kuyinto esibona ngani ke kuyinkinga ngenxa yokuthi we have to look at the context yemumo wesimo sethu somkhono wethu indaba yesikorede selizwe sibona ngani ke nezizwe into bafanele zikhangele ngikubele solution engcono hayi khona i solution yokuthi ke sibe silokhe sithatha imali kuma taxpayers ikakhulu indaba yesikorede sethu savela sona ngesikhathi sakumgabela lesesinye esayiritwa iZimbabwe ke after independence. So konke lokhu ngezinto esiza ukukhipha esibona ngani bokufana kulungisiswe njalo kulezinto eziningi ezithiwe ku budget statement esizazikhuluma ukubana siyazisuzula mayelana lalokho esibona ngani ufanele kulungisiswe ngendlela ke i budget. Indaba ye currency is another issue, microeconomic framework yenye indaba esibona ngani ufanele ikhangelwe ubana umkhono wethu stabilize le ndaba yokubana intengo zingayiphezulu ngenxa yokuthi lizabona ukubana irate kusasa izabe iyinkinga, lizabona ukubana izinto ziyaqasa ukuswelakala. Right now abantu bethu bezimbapha izulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe.
Lo ke ngumnumzana Gift Ostalo seseziva umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje uZulu uhlabe umkhosi nge-budget ngoba umphathi intambo wezemali uNcube ethe imbadalo ye-passport isiza khuphuka isuka kukhulu lamadola elilodwa lamachumi amabili 120 US dollars lisiya kumakhulu amabili US 200 dollars. Okunye okusolwe nguZulu yikwethula lolu luhlu ngedola leZimbabwe khona kusazakala ukuthi imali esisetshenziswa elizweni lidola leMelika. UNcube uphinde wakhweza imbadalo yemthelo yentuba zomgwaqo ama toll gates. Imota ezincane sezibhadala amadola amahlanu ngantuba yinye. Ukusuka koBulawayo siya eHarare umuntu sekuzamele aphathe amadola eMelika ngamachumi amabili lanhlanu $25 ngoba kulama toll gates amahlanu. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engasikhangela ibhajethi le ekhitshwe nguprofesa uMthuli Ncube weze-economic sibona ukuthi ibhajethi iqakathekise kakhulu Minister of Primary and Secondary Education yiyo ethole i-highest allocation kwalandela-ke i-health and child care ekhangele ngezabantwana. Kwasokusithi-ke ezokulima lezomhlabathi yizo ezilandelileyo laphana eziku-4 million engasikhangela uluhlu lwezebhajethi kube sokulandela-ke lezinye kade zilandelana njalo. Okunye njalo esikunanzelelayo ngale ibhajethi ukuthi kube khona ezinye izinto ezitheza introduce kumbe ezitheza zabekwa. Uzananzelela ukuthi umuntu olendlu elevalue more than 100,000 kanti osiza taxwa 1% okuthiwa izancedisa ukuthuthukisa infrastructure emadolobheni. Kube sokusithi izisebenzi zikahulumende lazo imali yazo lezanzi ithole nge-COVID isiza transfer kumbe singathi sizaguqulwa ibe yi-salary. So ngezinye izinto ezitheza abakhona laphana kube sokusithi kama toll gates asezakhwela imithelo yakhona laphana isuka kubo $2 isiya kubo $4 kubo $5 kusiya ngokuthi imoto inganani iyafika la kuma $10. So ngezinye inguquko ezitheza abakhona le mali yama-passport izakhwela iye phezulu kube sokusithi nale imali yokuregister izimoto nxa utshintsha imoto mbi imoto yakho nxa yintsha SCVR laphana kuzakhwela kususela mhla ka-1 January. So ngokunye okuthe kwaba khona ku-budget epresentiweyo.
Manje nxa ukhangele i-budget le ikakhulu indleko zakhona ukuthi siyabona i-Ministry of Defense ingani ithole imali ethe xaxa njalo kulenye imali ehanjiswe ku-Office of the President eningi kakhulu. Ubona ungani kwabiwe kahle yini ikakhulu nxa sikhangela ama-ministries kube ingatsha zikahulumende ezimele zithole imali zona zikhanya zingayitholanga kahle. Ukubona njani wena lo?
Okunye esikunanzelelayo ukuthi ingatsha zezomvikela yizo ezisuke zathatha enye imali eningi nxa sikhompeya lokuthi amanye ama-department athole njani. Ungakhangela i-Ministry of Defense, ukhangela i-Ministry of Home Affairs, ukhangela i-Ministry of besingathi i-Office kamongameli. Ungazihlanganisa zonke zombili zona ziyana ziyathola imali eningi sibili okutshengisela ukuthi ziyaqhakathekiswa elizweni. Abantu bekhangela ukuthi mhlawumbe imali eningi singangena kwezinye izingatsha ezigoqela ukuthi kwengezelelwe mhlawumbe kweze health ukuze sifike lathi kuleso sivumelwano ekwenzela ukuthi eze health zithole imali eningi. Kube sokufithi ke ezinye ingatsha kade zikhanye zingathola imali mhlawumbe ezigoqela zokuholisa izisebenzi kahulumende. Zitholile lazo nje imadlanyana kodwa ngasuzikhompyutha lezi zintathu engezigqamileyo phezulu hayi imali yazingaphansi. Konke konkanaka kuveza ukuthi elizweni leZimbabwe ezomvikela ziyaqakathekiswa. Yikubona ukuthi yizwe ezithola ingatsha eziningi kakhulu, yizwe ezithola imali eningi kakhulu ngakhompyutha lezi ingatsha. Kube sokusenza ukuthi abantu bagcine besithi mhlawumbe ngabe lezo zimali zifakwe ebantwaneni besikolo zafakwa ke lakwezempilakahle mhlawumbe bekungaba ngcono. Imigwaqo layo siyakwazi ukuthi elizweni lakithi emningi ifile, abantu bebekhaya ukuthi mhlawumbe infrastructure, transport infrastructure layo ingathola imali ethe xaxa. Kube sokusithi-ke lamanzi, siyakwazi ukuthi amanzi emadolobheni amane ngahlupha, bekukhangela ukuthi mhlawumbe bekungafakwa izimali eziningi kwenzela ukuthi kuncedise emanzini khonaphana.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zeGuladi esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimoto ezithwala uZulu. Zithi njalo ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabo makhala ekhukhwini ama-cellphone, kumele zikhwele intaba kumbe ziye lapho okuphakeme khona, zidinga amagagasi. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMatobo.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana Jay Mkandla uthi eGuladi akulalutho.
Akudivelwa ubuhlungu ngoba asithale imigwaqo ifile, iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba bekufuna ukuthi vele kulezi khali okumele zivele zilungise imigwaqo kodwa wonke ukuthi akasidibani lakho.
Imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Ibrede ko mabikwe. So amkhaphekile lalokho kungadli kuzonto kuyakufanana nakhonokho eluncedo isincedisa bakithi siyalutho la akula foni njengoba sigulela sinjani simele sike entabeni ebusuku pati kobusuku umuntu abangisamthathaphi onizimoto akula asinyoke ezilapha imamba zoda baba amaphimbambali.
Olunye udubo luhlupha kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo. Ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp kamezi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagazi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangumnumzana Elvis Moyo.
Nanga sokubule imonakalo yabe sikhona ezigabeni sehluleke ukuthi sithintane just because ngoba sinanetwork. Ukuze ube lenetwork sokumele ukhwele intaba ukuze uyithola inetwork. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country ngoba nabantu abanye babe sesitshela ukuthi ah kathi sesikuzwa ngapho sokuthiwa sokuthe kodwa thina sabe singakwazi just because ngoba asilanetwork.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skhosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani abomakhalekhukhwini kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Then nxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina si faka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster yini. Lapho-ke siyacela kulandelelwe sibili ngoba yikho okusuphayo singaze sikutshiye kunjalo nxa wazange kubatshele ukuthi hhayi thina sibaneke. So sizamile ukuthi i-information le physical sibe layo sizame udinga ama-subscribers siwa over 9,000 akwento balapho abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansila ematopo njalo engukhansila kawa-22 umnumzana Tobias Van uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Imigwaqo yethu phose yonke ifile, imigwaqo yethu yonke siyazama njengekhansili ukuthi imigwaqo siyilungise njengoba uyakwazi eminye imigwaqo ye-ministry, eminye nge-roads, eminye ngeyani kodwa phose le eyethu yekhansili siyazama.
Studio 7 qhubana njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini ye-Net1 umnumzana Christopher Mutshetshemera, yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale eGulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana nehlobo labangani kalula, futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba lequla lami likhangele indawo le ngibone kunemizamo bani eyenziwayo kulindawo, ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizatshela iqula lami eliyabe lisemathebheleleni
abe-econet labo bathembisa okufanayo. Nangumanjinela walikhampani umnumzana Thawona Jakajira. Izakhamizi zithi imatobho ngesinye seziqinti esabelweni semandebeleni ezisale emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Imali yesudo 7 kusegulathi amatopo Matabeleland South Province. Ikamram ngezethisa sibanda.
Okwamanje ke sikhangele ekusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe umsebenzi umsekeli kamphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Roy Biller. Umbiko wethulwe ngumabhalane wehofisi kamongameli umnumzana Martin Rushwaya kawethulanga izizathu zokuxotshwa kukaBiller, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abesilisa abaningi sebesiya bika emapholiseni indaba zokuhlukuluzwa ngabomkabo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Manje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi baka Studio 7 isigabade lo okhulumayo. Kuyacela basakazi ukuthi bakithi abantu ama audio engabi made, ama audio engabi made kwenzela ukuthi labanye labo kutholakala wabo lawafundwe. Yenhlamba bakithi, inhlamba abantu siyathukana, kukanti ke lapha kumele silethe imbono yethu. Kubalulekile ukuthi silethe imbono, mhlawumbe ufuna omunye ngawuthatha lowo mbono awusebenzise ukuthukana. Ukuthukana kakulunganga bakithi, siyacela ama audio lawa engabi made ukuze la abanye la wafunde.
Ninjani Studio 7? Mina ngifuna ukukhuluma noGawule straight ukuthi awugawule. Yazi izinto ozikhulumayo ezingananqondo, ayiwanda abantwana bakho mabezanele bathini, ngoba uthi wena indlala ibhoyile lapho etholotsho, uthi nilinde nimangele ama organization laba charity organization engaveli azosiza njengasebenzi. Uyakhohlwa futhi Gawule ukuthi angithi yini beniphasisa lo mthetho ukuthi kuthiwa awasafuneki ama non-governmental organization. Angithi izalo ushilo kanjalo Mnangagwa ushilo ukuthi angafakwa kulama organization, kufuze angasavunyelwa, kuphasiswa umthetho ukuthi angasavunyelwa. Awuzizwa ma ukhuluma nje kushuthi okunye nimani ukhulume nje, or usuke usetshwaleni or usuke use angazi ukuthi usuke ukuphi ukhuluma lezo zinto. Uhluleka ukusebenzisa ingqondo nje ukuthi ucabange ukuthi konje isimo nina abantu bezalo siweke kuphi singaba Zimbabwe. Uthi wena ama charity organization, ama non-governmental organization nipasise umthetho nabomnakagwa nini ukuthi alisawafuni, kufuze avalwa benwe abotshwe ama non-governmental organization. Ukhuluma ngamaphi manje ofuna azolisisa?
Seven Studio 7 makhikitha lamathematikithi kathi ezweni lethu kubulawelana abantu bayenzeni abantu bebulawa. Izolo lokho bekubulawa abantu, namhlanje futhi kuphele kubulawa abantu, 1980 kubulawa abantu, benzeni abantu ezweni hayi kulime. Hulumeni ithula uthini kanti uhlela izandla uqhizandla uthini unika izandla ebhekeni uhulumeni hayi asiyifuni le nto yezayo asiyithandi njalo futhi mathithi
njani balaleli abasakazi kundawana zonke zomhlaba laphana abantu abathi khona i-CCC ayihlangananga i-CCC ihlangene the thing is izano vela yithi yephatha zonke izinto sama upolisi party wonke sithi babephakama besenza nani kodwa yagcina babulala izayo so lina abantu bezimbabwe ziphakameleni ningafuni ukuphakelwa jani samsa kulaa nto azayenza leli yaliza so lokuthathwa kuteni anto walicela umngane alithathwa ngekuteni lithathwa kuqhideke igazi isipheni ayisebenzi ezimbabwe okuthi lina lithi kuzasayinwa phansi uchamisa lo nomnangagwa besayinelana esedlile khohlwani phakamandi kugcwale ezitradini khona lizalibusa lela lizwe hhayi ukuthi lina lifuna ukuthi kuthiwa uchamisa ye kumele aphakamame phambi kwaba uchamisa kaphakame lani eme nani emgoqweni uzolifela likhona hayi ukuthi yena kuthiwa uyaphakama uyakufa yedwa abantu abakhe besala bona lina lilokhu elicatshile emazweni phakamani bantu
bezimbabweamacandidate la e-CCC makube kuwukuthi kangenanga kungangibona ukuthi abantu bengavoti totali vela abantu bengavoti ngoba le nto ekayisesendawo ayisisebenzeli nakancane kuvele nje akukho lapho esingaya khona ngezanup f izanup f ngekaphasayikhipha la ngoba izanup f ivele ibenkani bazifaka bona embusweni so ngeke uphikisane labantu abazifakayo futhi abanezikhali abazivikelayo bona wena uphethe izandla akulaa nto ngaqonda mazimbabwe mazimbabwe lina mama-candidenti la e-CCC bengabafakanga kungangcono ukuthi abantu vele bengavoteli izanupf totali totali kosi lapho akulaa nto esincedisa lapho ayikho into ozosincedisa lapho i-United Nation nje iyedingakala ukuthi ingenele kuphela ngaphandle kokuthi kungenele i-United Nation akulaa nto engasincedisa lapho kudingakala nje i-United Nation lapho kube iyezongenisa lapho kube vele ngabe kuyenzeka bayabebele power enkulu mpela kube babangenelayo kakhulu kube abangenele abavotisayo ukuze izinto zihambe kanye phandle kokwenza lokhu hayi izanupf ngeke yafakhitshwa embusweni zanup f kade idlala ivele idlala ngabantu lapho kwakulaa nto eqondayo
siyabingelela emsakazweni sifinyela abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu into eyenziwa ikhaya ezimbabwe ukuthi abo sengezochabango abokhaliphana ephugeni kwelabandla basebathengwa izanu badla imali bathulile manje bathi bayakukhetho olukhandwe yibo nje imbumbayo yokhetho so kodwa unembeza lwabo kumbe ukukhala kwabantu bezimbabwe uzabalandela ngoba izanu kwabesimayisi yakukhetho izitshele ukuthi izashaya ibhuqe konke izitshele ukuthi abantu bayayithanda akula mntu othanda izanu bakhohlisa ubani izanu abantu bezimbabwe baphuma kuyokudala eminyakeni edlule eminingi kakhulu more than 25 years ago abantu babesapota khona izanu akula mntu ongasapota ukuhlupheka abantu lokhu abusabona ayikho into ebambeka abayenzayo beyizanu banehistory imbali yokubulala abantu zonke izikhulumeli zezanu abakhulume bezitshaya isifuba ngokuthi bayabulala abantu siyavuma hhayi ukuthi baphakamise abantu bezimbabwe maye abantu bezimbabwe bengazi ukuthi ngaba besazi ngabakela nje usmith wabusa kuze kube yimanje kumbe even uma usubhekisali fayo ihlolo ezibuku uyabona lo mgabo wengcono kancane kulalo khona hhayi kodwa ngaze ngiyibone into enjezanu because yam unkulunkulu ngibeyokhuluma nini abantu bezimbabwe bekhululeke bekhululeke emaketaneni ezanu bese kumele bonke abantu bevuke nje bema esitaradeni bethi hhayi izanu ayisifulale sonke ngoba sikhathele ngombuso wezanu siyabonga
sinibone sinibone ngegqumgqum kuyashelela
iya ngibingelela emsakazweni bantu bakwethu singabantu bakulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo yilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongenisa ba i-opposition ufuna ukugombela kwesakhe ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'ngxoshongxosho ezinje ingoba la besithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbabwe baphila njani ezilongibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokuningi lokhu abanandaba nakho ngikusho lokhu ngoba adlulile ama-election manje bekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izanu simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi ngempela yini ezo kuzoshintsha ngomnyaka ka 2028 lapho sivota iminyaka ihamba njalo sihlupheka kodwa abantu beloku bephethe emlonyeni hayi khuluma kakhulu bakhuluma kakhulu too much bande kakhulu emlonyeni ama actions yona afunakalayo izanu pfa ifuna ukuthishwa ngevote ifuna ukuthishwa ngeaction so into ekhona la ukuthi uchamisa ufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela beyindoda aqina beyindoda mpela mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafi makaqina beyindoda
ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1202 465 0318. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Umeli weMelika kunhlanganiso yomanyano omhlaba United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi ilizwe lakhe lisola kakhulu ukusetshenziswa kwama-missile iNorth Korea eyaphosa ama-missile awe-Space Launch Vehicle SLV mhlaka 21 nalenyanga isephula izinqumo ze-UN Security Council. Ngelanga elalandelayo yaphinda njalo yaphosa elinye ibhomba phezu kokuphosa ama-missile ama-SLV amathathu lonyaka, iNorth Korea isiphose ama-missile angamachumi amabili lasitshiyagalolunye emkhathini. U-ambassador Thomas Greenfield ekhuluma emhlanganweni ye-UN Security Council kusikhatshana esanda kwedlula uthe sekubonakale njalo isatellite ye-North Korea ehlolisisayo emkhathini. Welekelele esithi iNorth Korea izama ukuthuthukisa izikhali zayo ezama-nuclear weapon ngokwephula izinqumo ze-UN ithumela amabhomba ayo emkhathini. Lokhu kuyinto engalunganga efaka amakhelwane baleli lize kanye labanye engozini. Welekelele njalo esithi iNorth Korea ayihloniphi iKhansili yezomvikela le njalo indlela abazaphatha ngayo lolu daba yiyo ezaveza ukuthi bayinhlanganiso enjani, kodwa amalunga amabili alikhansili athi Russia leChina awafuni ukusola lokho. IRussia yaqhelisa ukudlelwano bayo leNorth Korea kwezebutho. Umongameli walolo lizwe umnumzana Putin wazikhulumela ngamazwi akhe esithi ubudlelwano lobo bugoqela ukuphathisa iNorth Korea ukuthi yakhe amanye ama-satellite afana lethunyelwe emkhathini ngeviki edluleyo. Njalo imibiko iveza ukuthi iNorth Korea isiphe iRussia izikhali eziningi ezizasetshenziswa ukusekela iRussia empini le-Ukraine. Kufanele kuhlalwe kangaki iRussia leChina zingakabambisani labanye ekukhuthazeni iNorth Korea ukuthi ichiyane lenhlelo zokwakha izikhali zokubhidliza kanye lamabhomba. Wengezelele esithi iMelika iqhubekela phambili ukukhuthaza ukukhulumisana leNorth Korea okukhululekileyo. iNorth Korea iyenelisa ukuzikhethela isikhathi kanye lokuthi inkulumo igxile kukuphi, kodwa kufanele izikhethele ukuthi kube lokukhulumisana. Ukhuthaza njalo ukuthi iKhansili le ikhulume ngalizwi linye ikhuthaza iNorth Korea ukuthi ike ime ukwengezelela izikhali, kodwa iqale ukwengezelela ukudla ekugcinela abantu bayo abaqhubekela phambili besifa ngendlala njalo bekhangelane lobunzima bezomnotho, njalo iyamukele usizo le-United Nations. iNorth Korea kufanele ivume ukukhulumisana lamanye amazwe njalo yenze indima yayo ekuvikelweni kokuthula lokuvikeleka kwamazwe omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla lesisi lithi uluhlu lwebhajethi olwethulwe izolo alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Umanisipala ngiyaxolisa izakhamizi zeGulatini esiqintini seMadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi encingo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye, kodwa silazo ke nsuku zonke ngo 7:30. Igama nguChris Gandhi.